Kuliqiniso ke sibili ukuthi abantu bangani ukubhalisa into abayenza bengayazi ngoba okwakuqala ngibona ngani lapho kukhuthakele khona kuzegi ukuthi bekufanele ukuthi baqale ba-advertise okwesikhathi eside thile maybe amalanga elandelana for 2 weeks or even a month or even more besazisa abantu ukuthi kulohlelo olunjalo ngokwakuqala lokho. Okwesibili ke bese kusiba ukuthi izekhi ibe lohlupho lokuthi-ke ama-kits abuyileyo awakakwani, kubuye ama-kits I need to believe 400 only out of 10,000 kits. So wona lawa ngu-400 sebewadividile-ke bawafake kuma-registration points in every district. There is a registration point ekhona lapho kubhaliswa khona. Kodwa-ke ngenxa yokuthi abantu bebengazange batshelwe-ke isikhathi sesekhona ukuthi balungiselele kungoba kuqala lokhu ukuthi kuba nokuba abantu balutshwana ababhalisayo. Okwesibili-ke ungakhangela emakhaya, abantu bemakhaya bavele bezihlalele emakhaya, ukuthola imali kuyinto enzima kakhulu. So kugcina kusiba nzima ukuthi babe begada amabhasi besiyabhalisa endaweni eyodwa, njengako enkayi kubhaliswa-ke ekhansilini, ukuthi wonke umuntu asuke ekhaya esiye ekhansilini kuba nzima ngoba imali zangikhona kazikho.
Unkuthazo bani ongayethulela abantu?
Inkuthazo engingayathelela abantu yikuthi-ke indaba ekhona lapha yikuthi uhlupho olukhona eZimbabwe ngolomuntu wonke. Lalo ongananzeleliyo ukuthi uhlupho lwakhe angalukhipha njani, kuqakathekile ukuthi-ke ngalesi sikhathi sibambaneni, sikhuthazane ukuthi wonke umuntu kulo hlelo olutsha okuthiwa abantu bayabhalisa, sibambaneni-ke sonke siyebhalisa ukuthi bese sisiba lelungelo-ke elokuthi sikhethe lo esibona engani angenza ukuthi kube lokuthuthuka kwezomnotho eZimbabwe, angenza ukuthi kube nenhlalakahle eZimbabwe, angenza njalo futhi ukuthi kube lokuthuthuka kwemali yeZimbabwe. Njengoba ubona amaqhinga wonke awezimali sebehlule ukuthi wathuthukise, so nezinye izinto-ke ezingenzakala ukuthi abantu bese besiba lethuba-ke elokuthi bakwenze lokho.